enkulumeni ayethule emsakazweni we-South African Broadcasting Corporation, uMnumzana Leon Schreiber uthe usephakathi kokukhulumisana neziphathamandla zogatsha lwendaba zasekhaya ukuthola iqiniso lokuthi yini engahambanga kahle ngendlela lolu gatsha olwaphatha ngayo udaba lwama-ZEP.
Akufuzanga sithathe isinqumo singacabanganga. Leli lifutha esibonile senzakala kakhulu ekuphathweni kwalolu daba olokusenza umthethwandaba uchithe yonke imizamo yogatsha lwendaba zasekhaya. Kufanele sithathe isinqumo silobuntu njalo esemthethweni.
Imizamo yokwesula amaphemithi ezep ebisenziwa ngobephethe lolu gatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Zwaledi yona yachithwa imithethwandaba ngokuxela lo mthethwandaba wesisekelo sombuso. Umphathintambo Suba uthi kuqakathekile ukuthi azwisise zonke lezi zinqumo zomthethwandaba engakathathi isinqumo sakhe ngalolu daba. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngcabuthi Mabhena uthi bemukela ngezandla zombili indlela umphathintambo omutsha afuna ukuphatha ngayo udaba lwama-ZEP.
Sithemba ukuthi uzakwenza kube lula ukuthi izalwane zaseZimbabwe eziphethe lezi zincwadi ziqhubeke zihlele South Africa zisebenza, abanye besenza amabhizinisi abawenzayo njalo abanye befunda.
Kodwa-ke isizalwane sakwele South Africa njalo obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lezombusazwe elisahlumayo elesofa sonke uMnumzana Freeman Bang uthi abafuni kuzwa kuthiwa kule mizamo yokuvuselela amaphemithi e-ZEP.
Sizo-organize ukuthi siwa-challenge any extension or anything uShreiber azama ukuyenza ku-Home Affairs ukuthi a-extend ama-ZEPs.
Ingcitshi kwezemithetho njalo eligqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi ziningi indlela ezisemthethweni umphathintambo Schreiber angazithatha ngalolu daba.
So kungaba yilokho ukuthi athathe inyathelo lokuthi anikeze ubuhlali obungapheliyo kulabo abaphethe ama-ZEP. Kanti-ke uma engacabanga njalo ukuthi ufuna ukuthi naye awachithize aphele ama-ZEP.
Ngokwesinqumo esithiye senziwe ngumthwaledi ngodaba lwama-ZEP, bonke abaphethe amaphemithi la kuzafuze bebe sebefake izicelo zamanye amaphemithi kusiya kuphela lo mnyaka. Abangenzanga lokho kuzafuze babuyele ekhaya. Abafake izicelo kodwa bengakatholi impendulo, amaphemithi abo azaqhubeka esebenza kuze kube sekupheleni kuka-2025. Isizalwane seZimbabwe uNontobeko Sithole uthi kudala befake izicelo zokuya kumaphemithi amanye kodwa balokhu bengakatholi impendulo.
Asisazi ukuthi manje senzeni, uyalinda i-waiver or you have to apply kule enye abathi seyikhona.
Kusenjalo uSchreiber useyichithile imibiko yamanga ebisithi wazalelwa elokishini leBorodelo eHarare. Uthi yena wazalelwa endaweni yePikeback, wakhulela eClaimsy eMakwaland esobelweni seNorthern Cape kwele South Africa. Melatulo 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.